Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ya hlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 23 kunhlangula 2023. Igama lami ngontungami linkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumi lanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngoNcwabakazi. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele wona esazi ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amagama awo engakafinyelelwa yingalo yomthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumi lanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluzaqhutshwa ndawonye lolokudinga amakhansila lamalunga edale lephalamende ngoNcwabakazi mhlaka 23. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcinisihlalo wekhomishini le umnumzana Rodney Kiwa ekhuluma emsakazweni weZTN ebusuku izolo. UKiwa uthe abantu abangamashumi amabili lanye 21 bebefake amagama abo befuna ukuncintisa. Kepha uthe abanye behlulekile ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela imali ezinkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili $20,000 ebifunakala. Abaphumeleleyo babalisa umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-TCCC, umnumzana Sevia Kasukuwere olilunga elizimeleyo, uDouglas Monzora owe-MDC, uLove Momaduku owebandla le-NCA, umnumzana Joseph Pusha owe-Free Zim Congress, uTrust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, uBlessing Kasiamuru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, umnumzana Wilbert Ashbold Mubaiwa owe-National People's Congress, uGwinyai Muzorewa owe-United African National Council kanye loHarry Peter Wilson owebandla le-Democratic Opposition Party. Kukhetho lukamongameli ngo-2018 kwancintisa abantu abangamashumi amabili lantathu 23.
The Voice of America.
Ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi amalunga alo agile imikhuba ayabhalisa ku-Nomination Court ukuthi yiwo azancintisa elimele wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwa akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amabizo awo engakafinyelelwa yingalo yomthetho. I-TCCC ithi abantu laba bahugwe inhlanganiso ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi futhi esebenza lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe i-FAZ ukuthi bayebhalisa ukuze kube lamalunga e-TCCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisa endaweni inye, okuyinto ekhweza amathuba okuthi ibandla leZANU-PF linqobe kuleyo ndawo. Lokhu kwenzakale ekubhaliseni labo abazancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende endaweni ezilitshumi lanhlanu 15 edolobheni leHarare. KwaBulawayo kube sendaweni ezintathu, eMarondera endaweni eyodwa kanye laseKariba. Kukhetho lwamakhansila kwaBulawayo kwenzakale kuma-ward posts alitshumi lanhlanu ali angamashumi amathathu 29. isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi abantu laba benze ukuganga okubophisayo futhi uthe amagqwetha abo asethethe amanyathelo. Kobulawayo, i-TCCC yehlulekile ukubhalisa abantu bayo kuzikhundla ezilitshumi eze-Provincial Council, okutsho ukuba ibandla le-ZANU-PF lihlela nqoba. Elizweni lonke jikelele i-ZANU-PF ithi ihle yanqoba kumawadi angamashumi amahlanu lantathu 53 kumakhansili ngemva kokwehluleka kwamabandla aphikisayo ukubhalisa abazancintisa bewamele. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu akubahluphi.
Okwamanje indaba le isisemthethweni, njalo uma indaba ziphanyekwe emthethweni akusakhulunywa ngayo mahlayana, ngoba ungagcina futhi ulimukisa isitha lamasela. Engingakutsho nje ngithi hatshi asifihli lutho, ama-presiding officers njengakobulawayo edwe kulomuntu oyedwa banciphisa isikhathi ngabomo besenzela ukuthi abantu baxokozele. Okuyi-court room kwangikhona ede kukuncinyane ukukwana abantu abangu-20. Konke lokho izinto esibona ngani zenziwe ngabomo besenzela ukuthi bashiye abantu abanye ngaphandle. Labo abathi kobulawayo abantu engxenye isenza iphutha kakhulu kulabanye labo, kanti i-advert yangikhona yaphuma nini ukuthi kusekule Metropolitan Council only less than 12 hours sokuthiwa abantu baphosisile. IZANU vele ihlala itshelwa izinto phambilini, bahle batshelwa ngama-polling station, sabona sebesithi batsheliwe. So kuvele kutshengisa ukuthi into zonke ezenzawayo lapha kakhulu azikwemthethweni. Ngalokho engingakhulumanga ngakho ngesikhiwa kuthiwa kuyimfumba sub judice kuzaze kukhulunywe i-court siphe i-decision. Okwakhathesi kulama-investigation kulalokhu lalokhu akula engingacebisa khona abantu. Kodwa ngokuthi njengomuntu okhonzayo labo abenza i-electoral fraud, ngiyimi ngingahamba ngisiya withdraw masinyane, ngoba icala leli likhulu under the Zimbabwean Constitution le-electoral law yokuthiwa electoral fraud.
Bajabulile abezanu PF ngoba bathi sebenqobile ezikhundleni zamakhansila ezingamachumi amahlanu lantathu 53 lapho lina njenge-TCCC lamanye amabandla aphikisayo elehluleke khona ukufaka ama-candidates.
Yebo, kungaba njalo, but akula impact ilizwe leli labantu abangaki. Ilizwe lanti almost 17 million people, abavotayo 6 million people, so akula lutho lokho. Nangithi babevele behamba bevalela abantu bethu bebathusela, yikuwina kwabo kuyayangisa, ngoba vele ngendawo eziningi empereni kwa emahlweni sentro abantu babebanja bethathela amaphepha bethathela amashoka, abantu bathi hawu kungcono singafi lokuthi sife. Ikho-ke iZANU vele ifuna ukuthi ichikakezelwe bona besona. Hhatshi, angithi ukhetho luyabuya, bangalokho besithi bawinile, bawineni khonapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena uthi ukunqoba kwabo lapho amabandla aphikisayo ehluleke khona ukubhalisa abantu bawo kuveza sobala ukuqoqeka kwe-ZANU-PF.
Lokhu yimpumela yokuhleleka silibandla. Sinanye ibandla le-ZANU-PF sayenza ama-primary elections ethu ngo-March khonale, kwanje kwaba le mpumela zonke, sabakwazi ukubana ngobani abazabe besimele ezigabeni ezishiyeneyo. Ungakhumbula ekapresident sayenza, ekongresi yethu sayenza umnyaka ophelileyo ngo-October kanti sasiqeda ngo-president sasikwazi ukubona osimelayo uba ngu-president weZimbabwe umongameli ubaba uMnangagwa sasuka lapho ke ngo-March saqedela ke okwama-primary elections ukuthi bona o-MP okansela osenata abomama ngoba nabasimelayo lokonke sakuqeda lonke. So ukuhleleka kwethu yiko kwenza ukuthi bona izingela ngale nomination sishe sakwanisa ukuthi ama-candidates ethu wonke avukele ekuseni ayafaka amaphepha abo bangenisa amaphepha abo walunga konke ngoba sasesihlahle sikwenzile konke lokho. Abebandla le-TBC sibonile ukubana amabizo abo abantu abazayo lesekhetheni aphume ngelanga le-nomination kube day before emsuku elanga le-nomination khona kwalokwenza ukuthi bona abanye abantu bebengakwazi njalo bengazilungiselelanga ukuthi yibo abazobe bemele ibandla labo khona kwalayo kokwenza ukuthi becine besehluleka ukubana befake amabizo endaweni zonke. Sibonile evini laba bobulawayo i-provincial council ubehluleke ukufaka ngisho oyedwa umuntu okutshengisa ukuthi thina njengebandla lezanikevu sesinqobile futhi khonapha i-provincial council abantu bethu bonke abangu-10 bazangena ngoba akula munye umuntu ofakileyo amaphepha ekumeleni i-provincial council yakobulawayo.
Khona ngapho kobulawayo okhuluma ngakho abe-TRIPC bakhala ngokuthi baphanjaniswe inhlanganiso esebenzela lina abezanu PFF Forever Associates Zimbabwe bathi igile imkhuba linhlanganiso yaphinda yaya kumalunga ayo awe-TRIPC anqotshiweyo yaya wabhalisa okwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa ngama-double candidates lapho othola khona ukuthi abantu be-TRIPC bancintisa esikhundleni sinye bebabili bebathathu. Ungathini ngalokho?
Akuqondanga lokho. Abantu kabafunde ukubana bebhekane leqiniso njengoba linjalo. Isizathu esiyenza ukuthi ubone abantu be-TRIPC abanye sebefaka amabizo ka-2-2 kudalwa yikuthi khona akubanga lesikhathi esiyokubana kube ne-hailing process ngemuva kokuthi kona abantu bayo sebeqanjiwe ukuthi bebe ngabameli wenza ephalamende kumbe ekansilini. Anti yabona thina esikutsho sayenza ngo-March oyabe enqotshiwe usetholile isikhathi sobana aqinisa umlota lalo onqotshiwe noma ibona ngathi angukuqinile ezile kumbe ukuhambe njani. So kube nesikhathi sokukhulumisana abantu babhodla yikho ubona thina sifake ama-candidate 1-1 but laba uyabona omunye umuntu laye ebezijenile njengalokho okwenzakale lapha ngobulawayo I know for a fact ukuthi kona kukhansile ngale uyabona ngo-1-4 lapho ongene kona omunye umzana u-David Coulthard basuye owanqobayo ngelanga lapho okwakuhanjwe ebantwini khona besiyavota bavotela omunye usisi kona bana oyebandla le-TBC kodwa sokubuya amabizo ukuthi ozamela ikhadolo ngubani wakhaya sokufake ilizwe lika-Coulthard.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezanu PF Central Committee. Ukuhlaziya udaba lohlelo lokubhalisa abazancintisa kukhetho lolu usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023.
Ngokubona kwethu nje ekhaya vote sinanzelela ukuthi uhlelo luqalise kuhle kakhulu lapha ama courts ade kumele bekhona ebekhona asayensizwe ukuthiwa kule court engavulwanga kumbe ngabanga khona lapha ade kufanele ukuthi bekhona njalo esikunanzeleleyo ukuthi kobulawayo lapha kuze kwatshaya o-2 ekuseni wanamhlanje abantu belokhu bese-nomination court okunye kwenziwe kube kubangelwe ukuthi amabandla ezepolitiki laba abanye bafaqayisa ukufayela very late kwayenza yonke into yaba slow.
Kuyini njalo elikubonileyo njengomanyano wenhlanganiso lezo ezibona ngoqhutshwa kokhetho kuhlelo lolu?
Uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu ngokubona kwethu uhlelo lolu ngolwama-political party kumbe abezombangazwe ngokuhleleka kwabo ngokungahleleki kwabo yibaba bedibe lo mlando wokuthi be-make sure ukuthi akula ama-double candidates njengakhonke sesikuzwa namhlanje. Okunye okudide abantu ade befisa ukuthi babe ama-candidates indaba zokubhadala bekungani kuslow ukubhadala especially nxa usubhadala ngabo swipe landline kodwa sinazele ukuthi zekhi sithe siyi-extendile ukuthi laba abangabe be-disqualify ngenxa yokuthi bengakwanisanga ukubhadala bengeza phambili. Kodwa uhlelo nje nxa silukhangela uhlelo lukuhambe kuhle kodwa inkinga ade zikhona ikakhulu bezise emabandleni ezombanga zezepolitiki lawo ibade bela ama process abo kumbe indlela ade bekhethana ngayo yesu ke yaduba ngoba sibona abantu abaningi izakhabizi eziningi zisenda ama video zisitshela ukuthi asithabanga ngenxa yokuthi sokukhitshwe bani kwafakwa bani izinto ezinjengazana lezo.
Kuyini inhlanganiso yakho esikwenza kathesi ngodaba lokhetho lolo?
Umsebenzi wethu njenge-Ekhaya Vote uyaqhubeka. Esikhangelele ukuthi sikwenze kathesi ukuthi sikhuthaze ikakhulu abantu ade sibaphathisa sixoxisana labo ukuthi bayibhalise ukuvota, ukuthi basebenzise ithuba lona leli elokubhalisa ukuvota ukuthi bavote. Njalo sike sananzelela ukuthi abantu abaningi bebekhala ukuthi amabizo abo abatholi ku-voters roll. Izinto eziyazo nalezo yizinto esiphatheke ngazo kathesi ukuthi sithi ngesingisi get go out and vote. Yi-message yethu yakathesi ukuthi njengoba besikhuthaza ukuthi bhalisani bhalisani, kathesi sikutshoyo ukuthi obhalisileyo thathe ithuba lele aliphiweyo mhla ka-23 August ukuthi avotele ubukhokheli abufunayo kuward yakhe kuconstituency yakhe njalo laselizweni jikelele.
Umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi abamasonto sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho. I-Herald yona ithi ibandla leZANU-PF lizasungula umkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho emcimbini ozaqhutshelwa eChipinge kusasa. Inkundla yeZim Life ithi owesilisa umnumzana Itayi Makombe yena obotshwe kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa leso sigwebo sisuke saguqulwa walaywa inkantolo ukuthi kumele ayenze i-community service yamahola angu-140 hours. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila. Hayi sibonga indabeni isithumela zona ezimnandi eziliqiniso. Hawu ukukhala kwethu akuzwakala ngakuNkulunkulu. Ngoba lamadoda lawa asibusayo sibuswa ngamamenemene. Kungangokuthi nake sithi imali lena kayisebenze ezweni. Kodwa nabeqeda lapho bathi yena ufuna ukukontesta badala ngemali elinye ilizwe. Empeleni bantu baseZimbabwe singalalisa amehlo la, ayikho into ezawulunga. Imali ebakade bemele babhadale ngayo yiyona leyana yakhona laphaya. Libe selibuyela migama lithi lona kanti wayi izikhundla sezidayiswa kanti ilizwe lwalwela. Lani lwela khona lokhu ukuthi kuzodayiswa izikhundla? Hayi lapha hayi ubutsotsi bodwa lapha. Ngoba bona banazo imali zokubhadala ngoba bayazitshontsha. Angibonge uJD lo okhulumayo.
Sanibonani bo-Studio 7 ninjani basanabalaleli. Ngisebuhlungeni ngalokhu engikuzokhuluma endabeni ukuthi iZANU inendawo ezingu-53 ezingazange zakhontestwa. Into kusibisele emuva kakhulu, kusibisele emuva kodwa uyazibuza ukuthi kanti manje bona uNelson Chamisa umqondisi bebesenzani busekele ukufila abantu endaweni ezinjalo? Kambe kunini kwazakala ukuthi kuyavotwa lo nyaka? Abantu basibisele emuva shuba, funa senzeni, siphile njani ngeZANU le? Hey, unzima okhulumayo ngothulani ndlovu enkaya kondona esikhobokhobo hhayi kodwa nesibulele sibulele ma-opposition nesibulele mpela
Studio 7 notungameli ngomo linjani lapho mahlabezulu linjani hathi nasiyaphila awavulwa lawa ama audio wethu manje na mabethi kunomuntu kunodokta ozohlinza ini ama enhliziyo kuzoba imalini njoba sinokuya lapha emaklinikhi akukho maphilisi akukho lutho ma uya lapho ubhalelwa nje ibhili lokuthi hamba e-chemist uyothenga amaphilisi manje lona ulona yena udoctor lo uzobe ebiza malini leyo mali yokuthi ngizothengisa isilwaya sonke senkomo ngihambe ngiyohlinzwa ngibuye ngihlale nje ngikhamise ngingenayo ngasenamali so bona abezanobf yini bangathi bona bathi kulatshwa free yonke emaklinikhi yonke imithi ibe khona phakathina nasemaklinikhi ikampeni yabo bathi balungisa imigaqo isizani ma bethi balungisa imigaqo ezibhedlela kungekho mithi kungekho nex
ye mbingelela enkundleni lingabe lishona njani basakazi lo okhulumayo engumantshesa basakazi lokho engilombuzo ebantwini basezimbabwe kakhulukazi kulawa amaqembu aphikisayo ukuthi ngempela bazilungiselele kangakanani ukuthi bebhekane lezano ngoba empeleni izano akuyoni walkover ufuna umuntu izano oyazi kahle njengoba ngomnyaka ka-2008 izano yagcina amaresulti almost 2 months bakhipha amaresulti esevuna bona kwathi ngalokho kodwa into eyayingekho emthethweni leyo kodwa kwenzakalanga lutho abantu basezimbabwe bathula nje babona ingathi hhayi kulungile impilo yaqhubeka ngo-2018 futhi bathi bebala amaresulti basuka bathi basalanda amanye amaresulti emashonaland west bathi bazobuya after 1 hour bahamba ilanga lonke bayapheka amaresulti ngale abuya amaresulti sevuna bona futhi konke lokho abantu basezimbabwe bazithulela ingathi akwenzakalanga lutho
Studio 7, ninjani? Imifuthu Nicholas Moyo, la eJoburg. Hayi, undibani madoda, hayi undibani. Walithatha igama elihle, Economic Freedom Fighters. Waliqhwaqwa, baleka nalo. Walisedakeni nje, odakeni. Undibani makayeke le gama leli abantu abanomqondo. We-economic freedom bathathe le gama le balisebenzise yena aphume nje ahamba ayothi inyoni le orayithi yamathendele le egangeni hayi ndiba la uzazi nokuthi uwenzani ubhizi ngapha uncengana nomnankagwa ngapha ngapha uthi i-economic freedom fighter i-economic freedom fighter kanjani udla ne-government esimoshe izwe kangaka moshile izanu-p f mara wena ubhizi uncengana nayo mara uthi i-economic freedom fighter hayi suka la
Eh sanibona ku Studio 7 njani? Ngiyongela ngithi nake imali beka manje nampa abantu basemathelelende baku-CCC kodwa nangu uChamisa useyenzile akufunayo wabasusa bonke labade bekhethwe ngabantu. So ma-CCC thina amashona nobandlululo kuthiwa sinamanga sine-tribalism nanku-ke bavelaphi laba bantu abakho kusisisi hlakaniphani bantu bemathebelelendi hlakaniphani akulanto ongayenzelwa lishona yikho ubona even noma sisenza izinto akubakhulumi ngakho imthwazi republic party nayihambile yanominethwa ukukhishwa kanye izolo akufanelanga iyazakale kumele ukuthi sifihlakale avela bakhulumi ngayo kwi-studio 7 baphonga ukuthi bikancane ngenxa yokuthi yonke le into iyakhomba ukuthi u-studio 7 i-management yakhona ngiyeshona
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika ukungahloniphi umthetho olawula amazwe omhlaba lezinye iziqondiso ezisihlanganisayo kwenza imizamo yokulondoloza ukuthula lomvikela ibe nzima kakhulu. Kusho unobhala jikelele obona ngendaba zombusazwe lokuthula kumanyano we-United Nations uRosemary DiCarlo. Lokhu kutsho ukuthi nxa sesikhangela imizamo yokulondoloza ukuthula komunye umhlubulo womhlaba olokungahlaliseki okukhulu owe-Middle East, ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwe-United Nations le-Arab League bubalulekile kakhulu. IMelika iyakukholwa kakhulu ukuthi i-Arab League ibaluleke kakhulu kumizamo yokuletha ukuthula emhlubulweni ekiwo kanye lasemhlabeni jikelele. Kutsho umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi i-Arab League idlala indima enkulu endaweni ezinhlanu lapho okulezimpi khona. Kwele Yemen, sibona ithuba lokuletha ukuthula okunaphakade. Siyayinanza imizamo yamazwe awama-Arabs eyokuletha ukukhulumisana. I-Arab League yenza njalo imizamo yokuphathisa uZulu Makhaza ohlaselwe yimpi kwele Sudan. IMelika iyawabonga amanyathelo enziwa yi-Arab League awukuphathisa abantu kuleli lizwe ngokudla, imizamo yokuqeda limpi kanye lokukhulumisana okuzaletha inhlangothi ezijiyeneyo zombusazwe kwele Sudan, kutsho uThomas Greenfield. Kwele Libya, iMelika ikhuthaza inhlanganiso ye-Arab League ukuthi ime labantu baseLibya lapho begqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho lona osolulesikhathi eside lungaqhutshwa. Silethemba njalo lokuthi i-Arab League izasekela udaba lokuthi abaphatheke empini yakwele Libya abavela kwamanye amazwe basuke kulelo lizwe, njalo kuqhutshe uhlelo lokubalolonga ukuze bachiyane lokulwisana futhi babuyele emazweni abo. Kulodaba njalo lwaseSyria lokubuyiselwa kwelizwe leli kunhlanganiso ye-Arab League, asithembi ukuthi kulungile ukuba umongameli weleSyria umnumzana Anwar al-Assad avunyelwe ukubuyela kulinhlanganiso. IMelika ayisoze ivuselele ubudlelwano bayo leSyria kumbe ukwesula izijeziso zenotho andubana kube lenqubela phambili ekuxazululeni ezombusazwe ezihluphayo. Kodwa kukhona lapho esibona khona ngasolinye futhi sifuna ukusebenza le-Arab League ukuze sivikele amalungelo abantu bakwele Syria futhi silungisise indingeko zikaZulu kanye lendaba zokuthula kulelo lizwe. Okubaluleke kakhulu nanku, indingeko zabantu baseSyria kumele ziqakathekiswe ngaso sonke isikhathi nxa kukhulunywa lohulumende wele Syria. Okokucina, sitshayela i-Arab League ihlombe ngokunxusa umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi akhulume emhlanganweni we-Arab League Summit, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Amazwe aku-Arab League alumthwalo onzima emahlombe awo, kutsho uThomas Greenfield. Kepha alomngane oqinileyo oyiMelika kanye le-United Nations, sizimisele ukusebenza lani ukuze sithole indlela zokulungisisa ingxaki ezihluphayo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngisithi lishone kuhle yimi uNtungamile Nkomo.